Phakathi kwababothiwela kubikwa kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamaxhwebhu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqotha elimela ababothiwela ba uMnumzana Chris Mike othiwele becala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqotha ebelisiyabasiza uMnumzana Phutsa eKazele ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yokhayi Zuda nguye umantshi kulolu daba, abathushisi kungumnumzana Dziba lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the status of opposing bail, the IO is still on the witness stand, the court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi abatholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili. Umphosisa usungule lolu daba lokhu esaphawula ubufakazi. Umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Mapa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Liyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibhile lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kukamantshi. Bavunyelwa ukungena uhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.